Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
if the government, the nurses and the general public, if we are aware of the problems that we are facing, we can also help each other. I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi okungasiza ukunqoba impi yokulwisana le COVID-19.
Sisamukela nje eminye yemibheda eTonkuvu Hospital. Siyananzela ukuthi nyakeni sike sathola eminye imibheda edizelela abantwaneni bakobulawayo abaseNgilandi. Namhlanje inani lankona lengezelelwe ngemibheda singathi elitshumi.
Abenhlanganiso eChristian Alliance bemanyene labeMatebeleland Health UK baphe isibhedlela seTonkuvu isipho sembhida yezigulwane elitshumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi abo esebunzimeni obumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi kanye lokunye okudingakalayo kungasiza ukulwisana le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkuthazo iza ngesikhathi liqhubeka liqonga inani lababulawa yi-COVID-19 elizweni ogoqela iziphathamandla zikahulumende lezeZANU-PF. Ekutshoneni kwelanga layizolo ngomvulo, impumela yabezempilakahle iveze ukuba kubhubhe abangamachumi ayisikhombisa 70 phakathi kwabedlula amakhulu amathathu 326 abatholakale bele COVID-19. Inani lasebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lomkhuhlane waqalayo elizweni ngombimbitho wanyakenye selisedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,646 kwatshona abedlula inkulungwane eyodwa 1,075. Utatenda Nyamunga ongomunye wabongi oseke watholakala elomkhuhlane we-COVID-19 uthi iyasilela impahla yokusebenzisa esibhedlela asebenza khona.
These are challenges that can be solved, that can be worked out, that we can find a solution.
Izinkinga ezingalungisiswa nxa sisebenzisana ndawonye, sincedisana kanye lokubonisana ukuthi singaxazulula njani. Ngile themba lokuba izinto zizolunga njalo sizawuthandazela lomnyaka ka-2021.
I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu uMnumzana Jenesani Ntungakwa uthi ngendlela abezempila kahle ababanjwa ngayo yilo mkhuhlane kusobala ukuba iyasilela impahla yokuzivikela ezibhedlela zikahulumende.
Labo abasebenza ezibhedlela njalo kuma labs bathi khona akula ziqhowe eziningi. Odokotela labo kubona kwami into eshota ikakhulu engxenye yama PP akhona. Lakho ulwazi information udaba lolu kalukhulumeki kakhulu ukhanya ukhulumende khonapho ngani yesaba.
Enye ingcwethi kwezempila kahle uProfessor Elopi Sibanda weGama Laboratories utshele abephephandaba lasebulenjini ele-Spiked ukuba sokubhubhe odokotela abayisithupha kuyonale inyanga kazibandlela bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kanye labongi labasizayo ezibhedlela ama-nurse aids. Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukulondoloza impilo yabezempilakahle esithi ngoba beqakathekile ekulwisaneni le mikhuhlane yonke nje ogoqela i-COVID-19. Embikweni wakhe awethulele uZulu ngempela viki phezu kokuphathelane le-COVID-19 owe State of the Nation Address, uMongameli Emmerson Mnangagwa laye ugcizelele ngokuqakatheka kwalolu hlangothi.
We will spare no effort to protect our frontline staff who have served us remarkably well.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukubalondoloza laba bantu abaqhuba umsebenzi omuhle kangaka phakathi kobunzima obukhulu. Amaqhawe lamaqhawekazi esizwe sethu laba bantu kungakho kumele sibalondoloze ngokwesibanga esiphezulu ukuze labo benelise ukulondoloza lina lathi sonke.
You, me, all of us.
Abe Zimbabwe Association for Doctors for Human Rights nyakenye base uhulumende emthethwandaba befuna atholise abezempila kahle ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo impahla yokusebenzisa lokunye okudingakalayo kodwa lokhe lungakalungisiswa lolu dubo kunje abongi abasebenza kuhlangothi lapho omama babelethela khona esibhedlela seHarare Central Hospital esaziwa njalo ngegama lokuthi Salem Gabe Central Hospital beke bakhalala umsebenzi ekuqaleni wayena inyanga befuna batholiswe impahla yokuzilondoloza ama personal protective equipment ngemva kokuba kubhubhe omunye wabo obelesikhundla saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ukunjalo nje ubulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhekane lokuqonsa lokuqansa kwenani labantu ababanjwa bele COVID-19 izolo kuphela lithole abangamachumi amabili 20 ngesikhathi inani lababulawa ligcikwane leli lilokhu liqansa elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
IZimbabwe ingena kulanga lesichumi mabili lanye 21 lohlelo olwe COVID-19 level 4 lockdown. Inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo sezikubone kufanele ukuthi lazo zincedisane lohulumende ukulwisana lalesi sifo. Namhlanje inhlanganiso eye Christian Alliance imanyene le eMathebeleland Health UK baphe isibhedlela seThorngrove isipho semibheda yezigulane elichumi lanhlanu. Ilunga le Mathe Health UK umnumzana Jethro Siziba uchasisa ngesipho sabo lesi.
Namhla sinikeze imbeda M5 and ikhosi yangkhona is about 2000 iya eThorngrove. Ngithanda ukusho nje kubonga nje those who have donated to make this possible and we are hoping ukuthi into the future sizaba lethuba lokuthi sidonate amanye amabhedi okuncedisa ngomkhuhlane lokho.
Emele inhlanganiso ye-Christian Alliance umfundisi uPatson Netta ukhuthaze uZulu ukuba azigcine.
Endithanda ukutsho lokhu ukuthi asizigcineni bakithi umkhuhlane lo uyalimaza lo kunzima abantu abagula ngawo ye kuyadlulwa but lakho kubuhlungu asizigcineni ngalokho.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni nguye owamukele lesi sipho emkhosini owenzelwe ebulawayo Large City Hall foya.
Sisamukela nje eminye imibheda eThorngrove Hospital. Sananzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda edivelela abantwaneni bakobulawayo abaseNgilandi. Namhlanje inani lankona lengezelelwe ngemibheda singathi elitshumi singathi hhayi imibheda esenele ukuba abantu nxa izigulane zifike ze-COVID-19 zifika elo eThorngrove Hospital zikwanise ukuthola indawo yokulala.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle luveze ukuba phakathi kwabantu abedlula amakhulu amathathu 326 abahlolwe bafunyana bele-COVID-19 abangamachumi amabili 20 babo ngabakobulawayo lapho okufe umuntu oyedwa. Kunje edolobheni leli sekulabantu abedlula inkulungwane ezine 4602 ababanja igciwane leli kwasila abazinkulungwane ezine 4000 kugula abedlula amakhulu amane 430 kwabhubha abedlula ikhulu lengxenye 172. EMathebeleland South kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2038 kwasila abaphose befike inkulungwane ezimbili 1869 kugula abedlula ikhulu lengxenye 155 sekwabhubha abalichumi lane. EMathebeleland North kwabanjwa i-COVID-19 abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1124 kwasila abedlula amakhulu amahlanu lengxenye 567 kugula abedlula amakhulu amahlanu 545 sekwabhubha abalichumi lambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba ezimbili sezibotshiwe zisetheswa icala lokusebenzisa incwadi ezibavumela ukuthi beqhube umsebenzi yezama press cards omnyaka odluleyo. Lanxa ababona ngokwethulwa kwembiko besithi imbadalo yencwadi lezi imenyezelwe izolo likabula. Njalo, umthetho wokusetshenziswa kwazo usanda ukubekwa ngolwesihlanu. Ubotshwe uMichael Makoronga, ekhwekhwe izolo, Lotino Tender Samkange eHarare namuhla. Lanxa ugatsha lweZimbabwe Media Commission lwaluthe intatheli izindaba zingaqhubeka zisebenzisa incwadi zanyakenye. UMnumzana Thabani Moyo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi bayakusola lokhu okwenzakeleyo. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi uzadingisisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukubotshwa amahlayana kwabantu.
U-Vice Chairman wethu uJob Skala bayamhlukuluza. Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlane ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhlaka 31st July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma-prison, ama-dungeons, lapho kufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Lokhu kwenzakala umthethwandaba wenqabele ukuthi isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso eye-bail. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Sikhala uzaqhubeka esentolongweni. Kuze kuyefika olwesithathu andubana abekwazi ukuthi uyakhululwa kumbe hatshi. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhuthaza uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi basebenzise inkundla zebulenjini zokuxhumana ezinjengaboZoom, Microsoft Teams, Facebook lezinye ukwethula imbiko eqakathekileyo kanye lemihlangano yazo yama-press conference. Inkuthazo le iza ngenjongo yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngongxoxo ayenze lo Mike Hove we-Studio 7, uLeopold Munende isikhulumeli senhlanganiso Young Journalists Association uchasisa okuningi ngalolu daba.
Inani leli elabantu ababanjwa igcikwane le-COVID lingani liyakhwela, kodwa mina ngithi ngabe likhwele ukwedlula ama-numbers lawa esiwanikwayo, ngoba thina asi-chesti kangako. Ngabe singabantu aba-chestayo kakhulu. Lesiyethuka sonke sesifuna kuthiwa iZimbabwe kumbe sokula bantu abayi-10,000 asebebulawe yi-COVID-19. Uhulumende into afuze ayini uku-testa everywhere njengalokhu asekwenza. Khathesi ngisanda kubala i-message ethi eHarare ama-polyclinic ase-chesta for free. Ekweru labo sebesenza njalo nasemtjana. Lokhu uzabona suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyasisi-testa mahhala. Ama-numbers lawa uhulumende yena kufuze e-teste zonke indawo lasemakhaya lasemakhaya. Lokhu kuzasinceda ukuthi lathi sikwanise ukuplana ukuthi ngapha kuhanjwa, ngapha kuyahanjwa, ngapha kufuna i-message nje, ngapha kufuna i-message nje. Njalo uZulu engabona ama-numbers la ekhwele la uzethuka, umuntu kasozatshele ukuthi uhlale endlini esebona into leya budala uzazisebenzisa.
Awusitshele okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani lenza umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown?
Esesiye sahlala lakho ngibala okwakusenzakala ku-lockdown ledluleyo. Eka-March besihlala nendubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Abanye bethu bebetshaywa, abanye bebesekiselwa, abanye njengomunye engisebenza layo wathiwa ematshi, wajugajuga esendaweni eyi-1 ngifuna ukumethusela kuphela. Ngiceda khonapho safonela abapholisa, safonela ani baze bamshiye, kodwa sebeke bamenza njalo. And then okunye ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa hhayi kunama-PPE la nangama-journalist la, ungalutshwane ukuthi sikuthole khonokho. So ngamanye ama-challenges esiwabonayo lakati sikukhona kodwa ngani sokungcina kodwa awukabi right
sikhangela phela nje indaba leyo ukuthi even kuma events achiyeneyo labe likhona njengentathali izindaba kugcwele abantu abaningi kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le COVID-19
okokuqala uhulumende wasustenda amarally ama-political rallies kodwa lokhu esihamba kuma press conferences umongameli engabizela i-press conference ngelesi sihle siye khona esethu house nxa esenza ama-state of the nation akhe siyabe sikhona amaminista okwenzakalayo siyazama sibi ukuthi sigqoke ama-face mask singathintani thintani simaintaine le abayithi i-social distancing kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini laphiya umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe funa i-shooting uyabe funa i-camera yakhe ibe mkhanya akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ngibe ngimbona ngikhatshana ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti okufuna sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayathi hayi okwe-social distancing kuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali yikho kukhulu kunzima but akula ngenye indlela ngoba ama-editor abanikazi bamaphepha baye befuna umsebenzi wabuhaa baye befuna umsebenzi wabuhambele phambili yiba abantu okufunze kumbe bekhulume namaminista kumbe bekhulumisane bona bodwa ukuthi hhayi thina izisebenzi zethu intathela izindaba zethu azisayi khona ngayo
zikhona ezinye indlela na elingathi lingayenza umsebenzi lwenu likhululekile kodwa lingabantu ngegciwane le-COVID-19
zikhona indlela lezi ngomnyaka ophelile sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesizavuma ukuviza intathela izindaba kuma-press conference ngoba sesibonile ukuthi hayi siyalibuthanisa ngakho uhulumende futhi akufuzanga abantu benze bebuthane kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumende sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information i-government uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lo esesozum oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza o-YouTube ekusebenzise khona kuya
lowo ngumnumzana Leopold Monende isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalist Association obexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, mthokozo omuhle Zimbabwe omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa. Silengxoxo njalo lomculi we-hip hop olodumo u-ASAP. Omela iZimbabwe kumncintisano we-MTV Africa Music Awards owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukandaba, mthwakazo omuhle lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abachuchisi kudaba lokuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump osanda kusuka esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika lidale lephalamende eCapitol Hill phansi kohlelo lwe-impeachment bahambise amaphepha okusungula lolu hlelo edale lesenethi izolo. Isigaba seCalifornia sakwelemelika sesiyekethise iziqondiso zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Uhulumende walesi sigaba uthi usebuyisele amandla kuziqinti zamakhawunti ukuthi zilandele ezazo iziqondiso zokuvimba ukusabalala kwaleli gciwane njengoba inani lasebebanjwa bele gciwane leli esigabeni jikelele lisehla. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Uganda uBobby Wine usole kakhulu uculo lokuhlukunyezwa kwabalemibono ehlukene likahulumende kulelo lizwe. Lokhu kutsho lapho sokukhitshwa okukade kufakwe esangweni lomuzi wakhe ngokuvikela ukungena lokuphuma kwezimota ngemva kokuphikisa kwakhe impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe mhlaka-14 yona le inyanga kazibandlela lapho abikwa engcotshwe ngumongameli Yoweri Museveni.
Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuthiya amabhizimusi abo esebunzimeni njalo bengasela nzuzo abayitholayo. uNtungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lanxa imigoqo yokuvalwa kwelizwe ijonge ukulondoloza impilo kaZulu, osomabhizimusi bathi iziqondiso lezi sezibafake kusimo esibi. Bathi umthetho ophoqa ukuthi bavale amavinkili lamabhizimusi abo ngehola lesithathu emini ubaswelisa inzuzo ngoba izitolo zivalwa abantu belokhe besemasimini. Umnumzana Kelvin Spanda ngosomabhizimusi olevinkili koskente eCholocho.
Njengoba sivala ngo-3 kunje, abantu abaningi isikhathi siyabatsha ukuthi besifinyelele ukuthi bafike ngo-3 kulesi sinqumo. Abantu njalo sebesesaba lokuswendela kumabhizinisi ngenxa yale-COVID ekhona nje, abantu abaningi bayesaba.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi olevinkili esigabeni seGuyu eGwanda, umnumzana Justin Majale, yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye uZulu engasela mali njalo engasenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Balutshana bebelisayo, even bona abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi bazithengele into abazithanda. Wathola umuntu onemali mhlawumbe uyabethelesa amacimbi wasethola mbijana kwimali wazothenga layo. Yikho lapho indlela abantu abaphila ngayo.
Umnumzana Ntuthuko Nyathi laye ngosomabhizimusi osebenzela esigabeni seManama eGwanda.
Ikakhulu ngalesi sikhathi samasimi, ukuthenga vele khona ezitolo kuyayehla, lalabo bebedinga ama-services kithi ezitolo ayehla. So kuba yilokhana ukuthi mhlawumbe kube ngolesithathu kube ngesonto, so kungathi kuba ngcono. Kodwa-ke ngaphakathi kwesikhathini, hhayi kubi-ke, singakhayela ama-daily sales noma ngoba usomabhizinisi uzokufakaza ukuthi hhayi isimo asimangakuhle, sibucayo kwempela. Kodwa kwamele siphephe kulolu bhubhane, ngakho kuzamele kube yikho esikulandelayo, kube ngumongameli kwelizwe.
Unyathi uthi olunye udubo ababhekane lalo ngolokuthi bangaphelelwa zimpahla zokuthengisa, imigoqo yokuthi abantu akumelanga bahambahambe yenza kube nzima ukuthi bayewoda. Uthi labo abayabe benelise ukuyawoda basuke bahlangane lodubo lwentengo eyabe isikhwelile.
Sokwenza le ntengo lapho kodwa khona ikhuphuke ngoba ezinye izinto sezilokusilela ukuthi uyafika ufica ukuthi hhayi lapha sokuvaliwe sofana ugijima uzame ukuzithatha kwezinye indawo. Kulo mthelelo omubi sivile, kodwa singakuthini ngoba isimo esikhona esibhekane laso ukuthi sizame ukuphepha kulolu khubhane.
Olunye udubo oluthwalise osomabhizimusi bemaphandleni nzima yimithelo eqonge kakhulu. Kutsho uMashale.
Abantu abaningi abayelelisa ungakhangela ukuthi lokhu abathi ikota iyabe ibiza i-$43, kanti ngomnyaka iyabe i-$211 ngomnyaka. Osuke ukuthi osomabhizimisi laba abaqalisayo abasakhulayo kusuka kubakhame behlulele njalo lokuthi mhlawumbe ubhadale ilayisensi. Nangabhadale ilayisensi awuselakho okulutshwana okokuthi lawo udobhadobhe ukuthi uyefaka esitolo.
Ngobunzima bonke lobu, umnumzana Swanda uthi ngabe uhulumende uyangenela ancedise osomabhizimusi bemaphandleni bavuselele amabhizimusi abo.
Njengalapha kwesikende business center sikhangele ukuthi uhulumende at least ngokuya kwesikhathi ma ungani kuyama i-lockdown kumbe kuthiwa khona kuvuliwe kumbe iyaqhubeka, azame ukuthi asilone, asiphe nje iloni kumbe asiphe i-grocery sithengisele abantu. Sibe sesinjani sesibisele imali uhulumende esibiza sithi ngamali microloan.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi lanxa ibazi mhlophe ubunzima osomabhizimusi labaqhantshi ababhekane labo, kumele baqhubeke behlawula izisebenzi njalo bazivikele ku-COVID-19. Nangu unopala chigelele walihlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Asiphikisani lakho ke okubonwa ngama business ebevele sikhala ngakho kusukusela nje ngomnyaka odlulileyo ikuthi sifuna ukuvikela ke abasebenzayo.
Uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuphathisa labo abathinteke kubi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Abantu abasithumezele imilayizelo yabo ku WhatsApp bakhuluma ngokuchiyeneyo.
Ama uRodrigo Prosper Mpofu ngiphuma ku WhatsApp 17. Bengifuka ubuza ngendaba le injection njengoba le ndaba le injection iyaqeda nje abantu. Bengifuka ubuza ukuthi kanti vele likwenza njani konoku. Liyahlaba abantu kodwa liyabona ukuthi ama injection la abulala. Besicela lisincedise ke kulokho.
Igama lami nguhlalani Mlotshwa, ngilapha kweLebotswana. Yikho ke ngikhuthaza futhi loZulu weZimbabwe ukuthi sigezeni izandla izikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane wecorona. Sigqoke amamaski izikhathi zonke zihlobo lomkhuhlane uyabulala. Ngiyabonga.
Lo khuluma ngoVusumuzi, ngikhuluma ngesetsholotsho nje manje. Ya, sizwa. Isibhedlela lezi abantu sezishoda yomongi labodokotela. Ya, lami ngomunye wakhona, ngomunye wakhona. Ngiyawufuna, siyafuna ukuqhatshwa, satrayina nje, saphonga ukuhlaliswa phansi nje. Siyazama uku-apply lapha lalapha, bas pushela phandle. Siyacela bantu, siyacela usiza lathi imphefumulo, isihlobo, ayiwophula umlayezo wami. Lingawudlulisela phambili, basakaza abathandekayo. Ngiyabonga.
Emini igama ngumbonisi wakamaseko echolosho kusekhaya. Bengingesicelo lana bakithi ukuthi kanti ke ngibuze kwabasiphetheyo ukuthi kanti intuthuko yona iyabuya nini kwele cholosho. Imigwaqo yecholosho mibi kakhulu, siyasokola, asinamanzi namadamu akudla. Kanti kuyaze kulungiswe nini kwenaleni indawo. Kodwa kuthiwa kulabo councilor kunento yonke kunama-MP, kanti umsebenzi wama-MP wona ngowani kahle kahle. Wani kahle kahle ngoba ngathi abantu bakhona abasinakekeli, into abayaziyo kuphela yikuyo yonke into edonetwa ngama-organization bebeyasebethi singeyabo. Sebefuna ukuthi becontrol abantu ngayo, bethenga amavoti ngayo, lapho kofike khonoko. Besicela ukuthi beke beyenze izinto njengokuthi bachatshelweni i-job description yabo, bebeyazi, bebeyazi i-job description yabo.
Labo ngabanye abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318. Lawe ungenze njalo mlaleli.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela esetshenziswa ngodokotela labongi ukungasiza ukunqoba impi yokulwisana le-COVID-19. Abenhlanganiso ye-Christian Alliance bemanyenela be-Mat Health UK baphe isibhedlela se-Thorngrove isipho sembhida yezigulane elitshumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvala kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sobuchiya amabhizinisi yabo esebunzimeni okumangalisayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.